Sokuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ama cases la ayi 30 karesa ukuthi abantu sebefile. Sibona esiba baningi kakhulu. Besicela sibili besivulela amanzi i-council iletha amanzi a-clean.
Ugatsha lwezempilo kahle eZimbabwe libeka ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usibulele abantu abangamathumi amathathu, kuthi abalikhulu sebetholakale belawo.
Ngokungesiyalike kubonile ndumba yabantu ehambe yayazisakasela kwi-security ye-South Africa, abantu abangabayi 123.
Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlele ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi womdumo owethibilika Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi ngoMr. Bonds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilo kahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usubulele abantu abangamathumi amathathu, kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Lokhu sekwenze uhulumende athathe amanyathelo okwehlisa inani labantu abavunyelwa ukuba embuthaneni efana lezimfa lasezinkonzweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugwalo lwabo abalwethule ngesimo somkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe kunyanga ezilanda kwedlula, abogatsha lolu bathi kuze kube izolo abantu abafika 4,645 bacatshangelwa ukuba babanjwa umkhuhlane we-cholera ukuthi abaphezu kwamakhulu ayisificamunwemunye 905 yibo abatholakala belo mkhuhlane lo ezibhedlela. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba ugatsha lwakhe lwabodokotela ezigabeni zonke zelizwe abancedisa labo abahlaselwe yi-cholera.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana muna arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko
Ngikhuthaza uzulu wonke eZimbabwe ukuba nxa umuntu egula ngaye esibhedlela esiduze layo. Sikhuthaza ukuba abantu kabageze izandla nxa besebenzisa izambuzi. Amanzi okunathi kabawabilise, mzala ukudla abakudlayo kakuphekwe kuvuthwe.
Endaweni ezifana leBikita, umqondisi wezempilakahle uDokotela Thalia Mngwathi wazise ukuba ugatsha lwakhe luzahlolisisa izimfa zonke ezenzakalayo lalapho kubuthana khona abantu. Uqhubeke esithi kabasoze bavumele ukuba abantu bapheke ukudla endaweni lapho ababuthana khona emizameni yokwehlisa ukusabalala kwalomkhuhlane. Udokotela osebenza esibhedlela sesalimgabe umnumzana Johnson Dlamini uchasisa imbangela yokuqhamuka komkhuhlane lo.
Besikhuthaza civil council eHarare isincwedi ngesikhathi lesi sikiso lesi ngenxa yokuthi ingayekela ukusinceda la ama cases la ayi 30 karesa ukuthi abantu sebefile. Sibona esiba baningi kakhulu. Besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council iletha amanzi a-clean. Amanzi a-clean ngoba ezinye izikhathi amanzi abuye engcolile futhi, so ukuthi sibasebenzise amanzi nalawo akuncedi.
Uthe kuqakathekile ukuba ugatsha lwezempilakahle lube khona endaweni zonke lapho abantu ababuthana khona ukuze lukhangelisise ukuba abantu bayalandela na imithetho. Enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Robson Dube uthi ilizwe kalithathanga amanyathelo aqinileyo okuvimba ukuhlaselwa njalo yikholera ngemva kwesehlakalo somnyaka ka-2007 kusiya ku-2008 lapho okwafa khona abantu abafika inkulungwane ezine 4,287.
Ngembali yaseZimbabwe nje, indlela uhulumeni waseZimbabwe abamba into ezifana lempila kahle kaZulu esingathi yi-health. Hayi, uhulumeni waseZimbabwe kakho efficient konapho. Lokho ngikutsho ngenxa yokuthi ngo-2008 kwafa abantu baze bafika inkulungwane ezine 4,000. Ikanti umkhuhlane lo wamemetheka wabamba i-100,000 abantu. So okwamanje okufunakalayo ukuthi uZulu kumbe kube lemikhankaso eqinileyo ukwenzela ukuthi uZulu waseZimbabwe abambe ilizwi lokuthi hayi umkhuhlane lo usufikile.
Ukhuthaze uZulu ukuba azigcine ehlanzekile esithi ukuhlanzeka kungancedisa kakhulu ukugcina impilo zabo.
I-cholera ngumkhuhlane olokutsho kakhulu ngama-habits abantu, mesingathi ukuhlala kwabo jikelele. Lizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe abantu baminyene lapho abahlala khona. Ikanti lapho abaminyane khona lalapho abahlala khona akutholakala amanzi.
Udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni sokusenza ukuba kusabalele imikhuhlane efana le-cholera. Ayisilwe leZimbabwe kuphela elithe lahlaselwa yi-cholera ngoba kunyanga ezedluleyo uhlasele amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iMalawi, South Africa, Mozambique lamanye. Abantu abedlula ikhulu babikwa bebulewe yi-cholera eMalawi kusikhathana esifitshane esedluleyo. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Lokhu kulandela umhlangano oqhutshwe izolo eMessina ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxe lomnumzana Landelani Ncube or Economic Revolutionary Alliance. Manje njengoba selimisiwe kanje, kuyini elizakwenza njengehlanganiso?
Okay, kaphezu sine kwenzo lokuthi nasambe ku-president yekatata uRamaphosa ekhuluma naye in-professional way, like politician, and singasakhulumi njengabantu, khulume naye njengomuntu ese-ofisini yakhe ye-politics.
Lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela eMessina, ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso, likubona njani lokho?
Lokho yikho ade sibofisa thina siqalisa ukuyenza ama-movement la okuprotesta ku-embassy nakuma-border wonke, yikho ade sibofisa. Manje lapha futhi njengaleyo njengoba ngisilike khona, into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo lekanoko kanakumithapa. Izathela ukuthi khona kule kanda le-CCC le-reprogressive Zimbabwean group le-SSA. So mina bengibona ngangithiwa khona lapha kulokudonselana akusoze kubuye lokuzwanana njengoba likwazi i-politics ukuthi zinjani. Kanti liyabona zaphela ukuthi khona background kuyabe kulama-intentions amanye bandla lebandla akabe benawo ukwenzela ukuthi khona izifiso zabo ziphezulu. Siyalisana asifuni ukubambana ngoba thina siyalisana, and yiyo i-problem yena opposition parties eZimbabwe ayalisana yikho kungabi lokuguquka. So mina bengi-advise iZimbabwe lama-opposition parties ukuthi ona singangabi ukuthi sifuna ushintsho ukuthi sise ngesimbezelo ukuthi ona ushintsho sithithi khona kule nto evele ikhona into leyo sifuna ukuyishintsha. Abantu abazayishintsha yilabo abangekho involved entweni yona leyo eyofuna ukuguqula.
Lo ube ngumnumzana Landelani Ncube owenhlanganiso Economic Revolutionary Alliance ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare ekhonona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezijonge ukubaphazamisela inhlelo zabo. Kodwa umnumzana Lizwe Dube oyenye inhlanganiso yabe Zimbabwe asebehlala kwele South Africa Progressive Zimbabweans in South Africa yena uthi abalasandla kulolu daba njalo okwabo ukutshengisela kuzaqhubekela phambili mhla ka 26 Mfumfu.
Ethu leyi sibona izophumelela ngoba isemthethweni incwadi iphepha yonke elisigunyazayo ukuthi sihambe siyomatsha eborder mhla ka 26 singalo njengamanje ezandleni. So yikho engathi ngubeke lokho lale okwamanje njengamanje sosa-arranger ukuthi sibe sibone ukuthi abantu bethu bangalayithwa ngani, sikwazi ukuthi abantu bethu imali zokudla bazokhona ukuthi badle. Akumelanga ukuthi abantu bethu basogole ngendlala benze yonke into elinjenganaleyo. So njengamanje nje sibhizi ngakho lokho. Iphepha lona vele elisigunyazayo sesinalo sinalo ezandleni elisemthethweni elisayinwe ngumajistrate eMSina.
Likhayelela ukuthi kuzabe kulabantu abangaki ekutshengiseleni lokho.
Hayi ukuthi singathi sibheke ukuthi kungaba labantu abangaki, asifuni ukuthi siqambe amanga ngoba mangibhekile kule match esayenza e-Eastgate abantu bathola ukwethuselwa kakhulu. So abantu azabe bephumelele ngokuningi kwabo, kodwa bathe sebebona ukuthi hayi phela into le esiyenzayo isemthethweni abantu bakhanya bayakuthokozelela. La manje njengamanje nje abantu bayakujabulela kakhulu ukuthi hayi asambeni ngokuningi bethu ukuthi ngaqambe inamba, hayi ngabe ngikhuluma amanga.
Umbiko wenu lapha litshengisela lifuna ukufikisa kubani njalo umbiko ngokuthini?
Umbiko wethu ukuthi njengobana sinje sikhona lapha eSouth Africa sihlukumezekile, iningi labantu bethu abaningi abasuke eZimbabwe abasebenzi, imisebenzi sikhunywa kabi ngathi eSouth Africa singamakwerekwere. Into esikhala ngayo sikhala ngokuthi thina siyehlise umnengakho esihlalweni, asina lokhu nje, asina tribalism esinayo, asithi political party. Thina sifuna nje ukuphela, sifuna ukuthi iZANU PF iyehle esihlalweni, yikho esikufunayo. Asithi bezanu, asithi bezaphu, asithi beMDC, asithi beCCC, hayi. Ngithi amaZimbabwe wonke aphakame ngokuningi wawo, sincedisane ukuze sikusibele lengqubekela phambili, senzele abantwa bethu ikusasa lapho.
Lo ube ngumnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele kuleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga awe-CCC kuleli dale lelokuthi amanye amakhansila asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kalamandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo, kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Ilunga lebandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi uChamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshale abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengezo Shabangu oselilunga lezanuPF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoShabangu kuliqiniso ukuthi athi yena userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iParliamente yamel athize yamele iTCCC lamacouncillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi abakhethwa yizizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bachiyane lo mdlalo umdlalo nyala lo owenziwa nguShabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadeben South ngokuvota bevotela inguquko, njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abowenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente, uSpeaker of Parliament noMinister we-local government ubone sebevumelane lokwenza kwaSengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke ukuba iZANU-PF ile njongo mbili sifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC eMatabeleland South. Siphinde njalo saxoxa laye umnumzana Chabangu ngokwakhe.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa, uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa, ulamabhanxa uyakhamanda. Kanti ngike ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithi ungu-spokesperson wakhethwa ngaphi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba, uyatatarika uchaywe isiyezi, uchaywe isavunguzane, kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyikuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ilamalunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokhu okuphongukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma infis sokumbe usukhuluma iqiniso, uyimemba nxa ukhuluma amanga, nxa uthembisa abantu ize, then you become the darling ye-leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayiso ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu yinto yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye azicakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila. Asikwazi nxa becabanga ukuthi indaba le incane, ngaba belokhu becontinua beqhubeka bekhuluma beyengana, bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sibujayele, akusitshintshi lutho. Ungeke ulivale iqiniso, liyaphuma kuphela.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla le Triple C. Kwezemidlalo abekomiti ekhokhela umdlalo wenguqu kulezinsuku eZimbabwe Football Association Normalization Committee babuka imizamo esisungulwe kobulawayo ekuvimba izehlakalo zobudlwangudlwangu ezinkundleni zemidlalo yenguqu. Intethelezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obizwa ngokuthi yi-Sports Indaba, oqoqwe ngabephephandaba ele Sunday News ngenhloso yokuhlaziya udaba lokuba yiwaphi amanyathelo angathathwa ukuze kuqedwe izehlakalo zodlame ezinkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthele olu hlelo selubavulele indlela labo njenge-Normalization Committee.
Kuyabongeka esikubonayo namhlanje usihlanganiseni lapha kobulawayo. Umcimbi lo umqoka nje uqakathekile ngoba yiwo zayenza ukuthi lathi njengeZifa NC sithole amathuba ukuthi lakho esikufisayo ufaka sizama ukuprotector ababukeli bebhora kwenza ukuthi bengabe lokudlwangudlwangu bengalimali bebe lokuphumula lokukholisa emagemini. Imizabalazo enjengale iyaqakathekiswa and yikho sithina lathi sithe hayi asibajoyineni laba abaqalisa lowo mcimbi sibancedise ngendlela esingakwanisa ngazo.
Umsekeli kamcimbi sihlalo weqembu le-Highlanders uFiso Siziba uthe umdlalo webhola uyibhizimusi njalo izehlakalo zobudlwangudlwangu zisuka zilambise labo abathola imali ebholeni.
Anything we are told which is appealing because of football. So that's the reason why we should protect people in any ever time when you think of Ubukanga, where you want to be violent, where you want to disrupt or bring the demo football into disrepute. Think about the next family, a pillar before. Omogunjaro, Amastadium, City Council, Amastadium, 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 they ain't your business because of football. What would mean? Over the ground, the lease, the FIFA license, and everything, that would be a sheer waste of investment.
Wadlala iqembu labesifazane elimela ilizwe njalo seyinkokheli yebhola labesifazane kobulawayo ufungayo Nyamuthukwa Mfeka uthi abadlali kumele bafundiswe kabanzi ngemithetho elawula umdlalo wenguqu ukuze bengavubeli umsindo.
So we need to educate abanye bethu, especially uma singaqalisa ngamaplayers. Wona amaplayers, they also need to be educated on the laws of the game because at times amaplayers are only for tolerance, asahambelani with the refs. Decision to do it and stuff. For the other, it means also to the supporters. So they change it in now.
Abanye abaphatheke kulo mhlangano ngabagoqela inhlanganiso yePremier Soccer League yona ebimelwe nguKenneth Ndebele, inhlanganiso yeSports and Recreation Commission ebimelwe nguSam Dzwimbu, bekukhona njalo abameli bamaqembu abalisayele Highlanders, eleDynamo, eleChicken Inn kanye leBulawayo Chiefs. Izakhamizi zamalokishi agqaqele inkundla eBarber Fields, abalandeli bomdlalo wenguqu kanye lamapholisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget. Was a Friday.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo owechibilika Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi nguMr Bones. Yena udabuka emangweni wePlumtree. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Mr. Bones womunye wabaculi bomdumo eChibilika otshaya umdumo ezingeneni phezulu njalo ke ujabulelwa ngabantu abaningi. Yeke lasichathekele imbali yakhe ngamafitshane.
Okhulumayo ngumxolisi Ndlovu wakonkalange ngizalwa eNtoli esigabeni sasesigabamtata. Emculweni lapho bambiza ngomxolisi Mr. Bones. Ukucula ngiqale ngo-2009 ngisenza ama-backing vocals ale ndoda. Ngabuya ngavulela mcembo 2012 elibizwa kuthiwa umxolisi Mr. Bones and Igaramtata Finest. Yeah.
wakho Mr. Bones uthiwani njalo usula madlalaje amangani
umculo engicula ngwerumba nginama album ay 8 lonyaka ngibizingele s9 bese kuba le collab Plum Kings yami no Allen Ndoda asengisiba khona ku album yayibizwa kuthiwa abahlahli lapho engangihambisana khona lomalume Madala Boy Indolwane Amangwe Dubute Dubia lo Prosper Bafana.
Umxolisi Mr. Bones usebenzela abaculi abathize njalo kukhona abamenza wathintakala ukuze aqine kwezomculo.
Allen Ndoda, because nguye umuntu ebengimzwisisa ngaze ngagcina sengisebenza naye. Uye umuntu engathi wanginspire kakhulu. Bese kusiba nje namabhendi afana neNdolwane nayo yaba lesandla emculweni. Precious Manyoni yoba futhi kakhulu kanye noAlfred Mangele. Emculweni wami yasibhalela ingoma. Ngibuye ngisikhompozele ngiphinde ngilide ama lead vocals ngiyenze nama backing vocals ngisenzela nje ngiyedwa kulokho bese ngisiba nabafowethu abancedisa kuma guitars.
Umsapho uthi uya kuyaculela abalandeli bakhe eBotswana leSouth Africa ekupheleni nokubona umnyaka njalo emalangeni uyakhipha idlalelo lakhe elintsha
yabi album is 9 izatholakala mphela kuma digital stores nami ngikhona ku Twitter khona ku Facebook ngikhona ku yonke indawo nje ongacabanga nje ku TikTok ngikhona kakhulu ngisebenzisa i Facebook page yami ebizwa ukuthi umxolisi Mr. Bones lo. Yabonga kakhulu.
Masikwetshisele umxolisi Mr. Bones Ndlovu enomathisela umculo wakhe wejibulika irumba phela kuhlelo Woza Woza Friday mpela sonto elijukela kini lonke igama lamo yeza Jesus Band.
Live talk namhlanje sikhangela udubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera osihluphile okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Singakehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owekholera usubulele abantu abangamachumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Uhulumende weSouth Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi womdumo wechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngokuthi nguMr. Bones. Ngalokho muliZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.